Bani wami sihlobo zami bangani wami singabala bawazali wami sihlobo zami nani bangani wami nokena singabala
Wasani ulendela le.